Toku izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura.
Amapolisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa.
Umthethwandaba we-High Court uthi ukuntshintsha kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngomnyaka ka-2018 isiba imali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni.
Ngibona njengani isinqumo lesi sitshengisa sobala ukuthi lapha eZimbabwe asilandeli imithetho yethu ngendlela okumele siyilandele ngayo.
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzayekethisa na imigoqo yokuvalwa kwelizwe kumbe uzengezelela amanye amalanga kungakafiki ilanga langesonto okuphela khona limigoqo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Abathathu laba uJoanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Maroba banyamalale ngolwesithathu ngemva kokutshengisela eHarare ngolwesithathu. Enye inkokheli yaleli bandla ebalisa uMnumzana Mfundo Mlilo itshele iStudio 7 ukuthi mpela abathathu laba batholakele njalo balamanxeba ayisabekayo. Umlilo uthe bayabasa esibhedlela ukuthi bayekwelatshwa amanxeba abo. Bengakatholakali, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance, unkosikazi Barbara Tanyanyiwa.
Njengogatsha labomama ku-MDC Alliance, sikhathazekile kakhulu ngokwenzakale kumantombazana la amathathu awe youth assembly e-MDC Alliance abathethwe ngamapholisa ku road block e-show grounds. Amapholisa alokhu jinja ama-statements bake bethi kabalawo amantombazana lawa kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi base Harare Central Police Station.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke, ama-lawyers awezi Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Esiloko sithemba sikhuleka la kuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona, abalakudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi kwenzakala kuGonyeti, phongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawo abe engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe apheche?
Uxaso olungaka siyalwamukela.
Lo ke ngunkosikazi Barbara Tanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lobesifazane ebandleni le-MDC Alliance, ubexoxa le-Studio 7 esebhilitane. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ulandule ukuthi abathathu laba basezandleni zamapholisa. Ndaba we-High Court uthi ukutshintsha kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngomnyaka ka-2018 isiba imali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni. Kusinquma asethule izolo umahluli waleli dale uJustice Happias Joe uthe inyathelo leli lephula isisekelo sombuso welizwe esipha uZulu amalungelo okuba lempahla ama property rights ngesiNgisi. Inkampani yabadweba inhlelo zezakhiwo iStone Beetle Studio yiyo eyakhweza lolu daba enkantolo isithi yalahlekelwa imali engange $142,000 iyayigcinwe eCapes Bank ngoba leli bhanga lantshintsha imali abangama RTGS lisebenzisa i-exchange rate eyayibekwe nguhulumende e-1:1. Esipha isinqumo sakhe uJustice Joe uthe le yinto engelangqondo ephula isisekelo sombuso njalo engamelanga ivunyelwe. Ngokunjalo uJoe uthe ibhanga leCapes kumele libuyisele imali yalinkampani ingamadola eMelika. Ingcwethi kwezenotho zithi isinqumo lesi silakho ukubangela ukuthi abantu abaningi abalahlekelwa imali yabo ngendlela efanayo labo baye emthethwandaba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezingcwethi umnumzana Masimba Kutshera.
Ngimona njengani isinqumo lesi sitshengisa sobala ukuthi lapha eZimbabwe asilandeli imithetho yethu ngendlela okumele siyilandele ngayo. Isinqumo lesi siyasitshengisa ukuthi ama exchange rate regulations longama statutory instruments okusetshenziswa ngohulumende ukuthi bafake imithetho engxenye akukho emthethweni kumbe bakusebenzisa ngendlela engayisiyo ngoba isinqumo lesi sobala ukuthi okwenzakala ukuthi abantu sekumele bebhadalwe ngamazim dollars bona bathathe izimali ngama US dollars kuyinto engayisikho emthethweni.
Silakho yini ukubona abantu abanengi abadlelwa izimali sebesiya labo emthethwandaba besiyadinga ukuhlawulwa?
Yikho sibili ukuthi abantu abanengi bazaya emthethwandaba befuna ukuthi bahlawulwe ikakhulu labo ababenza ibhizinesi labo ngama US dollars ngoba siyakhumbula ukuthi ngenyanga ezimbili ezintathu ezedluleyo iSupreme Court ibethe okusemthethweni usebenzise i-exchange rate A1:1 okwenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe izimali zabo ikakhulu ababesenza i-business ngama US dollars. So ngibona njengani isinqumo lesi siza banika idlabuzane elokuthi bahambe emthethwandaba ukuyolanda izimali zabo ngoba bebenzi loss enkulu kakhulu nge-Supreme Court ruling le eyayikhona umnyaka uqalisa.
Uhulumende ubona lumphatha njani lolu daba?
Isinqumo lesi asimphathi kahle uhulumende njalo angiboni ekwamukela ngezandla zombili ngoba kuzatho ukuthi uhulumende uzamele abadale izimali eziningi kakhulu njengoba sikwazi ukuthi uhulumende is the biggest debtor. Uhulumende nguye olezikweredi eziningi kakhulu uwedlula abanye bonke. So ngibona njengani khathesi uhulumende usebunzimeni nxa kuyikuthi isinqumo lesi sizaqhubeka siyiso esikhona ngoba uyabe sekusitsho ukuthi kumele adinge ama-US dollars abhadale izimali ezabantu abaningi kungaba ngama-councils abantu makhaza abezesa abezinwa lokunye ama-parastatals esikwazi ukuthi uhulumende ulezikwerede khona.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Abantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe ongumakhelwane bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. umnumzana Moven Qhelisangwenya oyisakhamuzi selupane eMathebeleland North utshele usithandekile mhlango weStudio 7 ukuthi kuza kuba lukhuni ukuthi izihlobo zigcine labo abavela kwele South Africa ngoba lazo sivele zibhekane lendlala.
Besixoxa khona abanye ogogo bekhuluma bendanda abanye bethi nje akuzwe kuxoxa emsakazweni lapha akukhulumi kakhulu abanye abantu babo bavalelwe i-lockdown ye-South Africa namabhoda onanatsho kuvaliwe kukho indawo abantu abe bethola ngapha amaphilisi soka basatholi ngisho iphilisi ukudla bebethunyeza bevela khona ngali bezokudla abadala ngapha so indlala ikhona ebantwini yathesi ngikhuluma nje kubuhlungu ungabona ukuthi kunokuhawula ukuthileke kodwa bayakhala abadala kuthi nayi kukhona sibili impilo ziyaseveka kodwa-ke labana abantwana badle amangcwaba wodwa ngoba ama-default wodwa abaseseyenzile ngoba kathi sikhanye ukuthi inyanga sezingaki sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana amaphilisi abawatholi bawathola ngapha abantwana ngikhuluma khonapha emangweni wethu abaningi badle imingida besebhoda siyathengisayo kwampani emangweni onjengabo-St Luke labo-Kenmo ezitholele imali ukuthi abanye abantu babe belindele izihlobo zabo ezigulayo manje kathesi uyithengise ngaphi ubuhlungu kakhulu konokho kwethu ngabe uhlelo lokubhala luyabhala sishoe abantu bezitholele kumbe babanike impuphu sizwa kuyaba le ndawo nendawo abanye bezinceda somabhizinisi lapho kwakukho kwento enjalo.
Engizizalwane zeZimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya kuyikuthi bengafika lakhona ngapho emakhaya abo ubona ingani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala
abakujayelanga umuntu nalowo khona awujayeleki vele wona lo muntu kuba nzima ngoba uyabe usungezelele ngikhuma ngebhodo yendlala naleyo ukuthi ungavele ninasizitshele ukuthi abanye vele bale ibhodo iyabe sikhulile injalo ubunzima obunye bukhona abantwaneni.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisangwenya isakhamuzi sedaluka elupane ubekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Ingcwethi kwezenotho la kwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu cabangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe kuqinisa izijeziso kumbe imilayo yokuvulwa kwelizwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uzakwazisa uzulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lolu luyaqhubeka ngendlela ebivele ihleliwe yini kumbe luyaguqulwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Rethi Shoko.
Umongameli ukhangelana lento enzima kakhulu ngoba akufuza akhethe ukubana uhamba lo mikhonomi kumbe uhamba le mphefumulo yabantu. Okufunakala ngomkhuhlane lokhu yikuthi siqhubeke sivalile njalo sibe singani siyabopha e-freedom loba esithi yokuhamba-hamba kwabantu ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lo and lapho sesisiya khona kusiba nzima ngoba thina asinayo i-capacity yokunwisa umkhuhlane lo ungagangela izibhedlela zethu ngesimo sazo abantu bengachabalala njalo bephele. Kodwa kwesinye isandla ukhangele kwezomikhonomi ikhonomi yethu ayilawo amandla loba i-capacity yokuthi iqhubeke i-lockdown ngoba an informal economy where we over 80% of our economy is very informal. Okuthi kubana abantu badla abakusebenzayo ngensuku. So ngalesi sikhathi abantu bayalamba. So kufuze bevulelwe beyesebenza. Nxa bengavulelwanga uhulumende kufuze abancedise. Njalo ngalesi sikhathi siyakwazi ukuthi uhulumende wethu akalayo le mali yokubancedisa.
Njengoba ingozi yomkhuhlane we-coronavirus isakhona Shoko lawe uyakufakaza, uhulumende laye umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aluphathe njani lolu daba?
Siyabe sikukhangelela ukuthi yena uhulumende laye umongameli azame uhamba phakathi laphakathi kokunanzelela ukuthi abantu kufuze bephile njalo ufuze ananzelele ukubana umkhuhlane awumumatheki kufike la ibanga lokuthi asingeke sewenelisa ukuwumisa loba ukubisela emuva. So ngalesi sikhathi kunzima ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe njengendlela into esikhangelane lazo. Kodwa ngizakhangela ukuthi umongameli yena kungabe kwathiwa uyavula ama-indus extra formal njalo akhangele izindlela zokuwancedisa ukubana asukumele phezulu.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekwabulawayo. Le balaleli Studio 7 lesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Council uphe uncedo lwempahla yokuzivikela kwezempilakahle ezibhedlela lamakilinika esigabeni seMatabeleland. Iphephandaba leHerald lithi esinye sakhamuzi seHarare uNyaradzai Wisdom Maziwanza ubotshwe ngemva kokuzenza ipolisa elenza umsebenzi wokuvalela abantu ezindlini wathathela omunye usomabhizimusi wayesemoteni yakhe imali engamadola azinkulungwane ezifika phose amachume ayisithupha i-$60,000. UMaziwanza uzinikele emapholiseni. Okwamanje sengilikhiya ezandleni zenu lina balaleli bethu ngeliko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Vingelela kwestudio 7 idlala bantu idlala yezala uzuli corona singakayibona ufundisa ngayo sikafundisa ngayo hleli nje ezindlini ngendlala file bantu nesemaphandleni ke sedukithi umende bani yasizwela kwelesinika ukudla ukudla sedubeka.
Salbonani Studio 7 thanda ukubonga umsebenzi womhleli senzela wona njalo njalo. Ya ntanda ukuviza lokhu ngibe lokukhathazeka kakhulu nxa kade ndlalele uMama Godo ngamahlangu evalisa ngocuku olwenziwa amapholisa kumnyaka ophelewe lalonyaka kubodadewethu labo Mampofu. Kuyandihlukuluza ukuthi kathi sile uhulumende eselebrate iUnity Day sizokuba nabadala abanjengabo baba uKeni Matema abakugovernment yabo baba uMohande uVice President ovela abavela emhlubulweni kwakukhona ngapho kobulawayo kodwa bathini nxa bekugovernment bangikhona behlezi beyicabinet umhlubulo wakubo uphathwa njalo bona bakubona njani bakhuluma besithini kanti ke silabanye njalo futhi abayiziphatha amandla kulo ibandla elibusayo bathini ngomhlubulo wakibo bayakholisa yini iunity yangkhona isebenza nxa kunjani nxa kuhle kubandlululwa abantu bazoba bandlululwe ngomhlobo yabo ukuthi ngoba ngamandebele sebetshawa benjalo bengenza ikangaroo court kanti khona kulamakhota khona lapha eZimbabwe. So sicela ukuthi badala ukukhona beni lapho busincedise kungabi khona nje kuphela lithula umhlubulo wakini uhlukuluzwa njalo singazathi singamaforina khona kulilizwe lakithi. Ngiyabonga.
Linjani baba Chris Gandhi, ngingumama ngisengilimaza ngisetsholotsho. Okay, isithina siseproblem ngapha abantu abethu grade 7 form 4 lokho kwavala isikolo kulanye iplan isilani abantwana. So ngithe ngidlalela inews lapha ngomlaleli we-studio 7 ngezwa kuthiwa kulokufunda thizo okwenziwa abantwana abo-form 4 abazabhala ngoJuni labanye nje labo grade 7 but abethu abantwana sikabi lalo lolo hlelo. Singabantu nje bahlezi abantwana ezindlini bavuka besiya kukhamanzi semakhaya sihlezi nje asilayinye iplani abantwabethu bazabuthingekusokubhala bapho ngokuphuma nje beminyama benjalo. Siyacela lolu ncedo ukuthi kahle lusifinyelele ngapha kithetsho lutho asilanto esilayo singabantu nje abahlezi abantwana ekhaya sibe ngabantwana nje ukuvuka bedlala intshoro. Siyacela lolu hlelo nxa lukhona namagrubhu sangikhona lisincedise kahle lusifinyelele ngapha. Ngingumama ohlala etsholuthu la cela sizulwini ngiphiwe iy'namba zonjenalezo ukuthi ngikhulumelane kodwa mina ngingumlaleli we-studio 7 kakhulu. Ukuze ngizwe ngi-complaini ngale ndawo ikuthi ngizwile ukuthi kulabanye abantwana abancane abaloncedo lokufunda abazabhala ngoJuni o-form 4 labo-grade 7 kodwa bethu babalalo uncedo lokhu sikhathana kumbe bakhathana kumbe asinakekelwa mbe asizwakali angikwazi. So sicela usizulwini baba Gandhi.
livuka njani basakazi beStudio 7 lonke lozulu wonke ongaphandle kwelizwe lokhona phakathi lezwe leZimbabwe. Ngilokudana kakhulu ngalawa omama abagoqela uJona Mama babathethe eHarare ngokutothe abathe bakwenza. Lanxa kungathiwa khona yisikhathi se-lockdown benze okungamelanga kwenzakala, phela umthetho wandaba ukhona, omele babanjwe babotshwe bayegqoko bathonisiswe. Right, why bengazibabonakala amapholisa wenza bethi kabakwazi kuyini amapholisa wona ekhona elizweni kwenza le nto elizweni abantu bantshontshe bona bekhona kusho phela umsebenzi wabo ngowani? Sele ami silapholisa kulabantu abafika bethatha abantu abamele begcinwe yibo elizweni. Kumele laye kanye ngokwakuhulumende ahlupho ukuthi amaphoyisa kanti why abantu betshintsha likhona emini kuripoti ukuthi ubamba abantu elizweni leli. So kusho ukuthi it's useless. Why are they being paid? Why are we contributing imali yokuthenga iuniform bekugqokiwe just ukuthi behamba besitsha abantu ngayo bebethatha abantu banyamanzi bethi khona abantu batshintshe bashintshe ngubani? They know where the people are. And kunje vele nxa kuyinto othi ayazakala uhulumende umele ahlupho kuthiwa khona omama umele bahloniphe. Kanti ezi besithiwa Mother's Day kanti esikhathesi kuyama-gender based violence alekhulunywa ngawo uhulumende layo likhona is-abolding ukuhlonitshwa kwabomama. Kungaphi khona kungamama umuntu awomama we know all the time they must be with his whether they must where they'll be bathing begeza lapha bakhona bangaphi kathesi begcine ngobani lapha bakhona for what reason anyway.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwelemelika. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus okubangele ezinye izigaba zeMelika zithi ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngolwezi kuzamele lwenziwe ngemitshina yamakhompyutha abantu besezindlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungenziwa mihlangano yamarali evame ukuba khona ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho. Ukuze sizwe ukuthi lokhu kuzathatha ndima bani kumpumela yokhetho lolu, sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo.
Umehluko uzoba khona one, okumele sinanzelele kakhulu kungenzeka ukuthi abantu ma kuthi gcikwane leli lokhe izinga lalo liphezulu abantu bangesaba ukuthi baphume bayovota ngoba kuthatha ama-chance nabantu banga. So into kumele siyinanzelele kakhulu yona leyo ukuthi i-voter turnout kungenzeka ukuthi ibe very low. If abantu bengela-assurance ukuthi igcikwane leli seliyunder control njalo lokuthi ma bengaya ugathering njalo lapho uzolayina khona ukuthi kule social distancing ekhona. So i-election day yebo mase siya ekukhankaseni kumakhampeni lapha. I think ukuthi mase ngikhulumele esayidini lika-Trump, I think i-performance yakhe ekuhendleni i-coronavirus pandemic le izodetermine ukuthi abantu bale-confidence kuye yini, bayamthemba yini ukuthi bamvotele. Kodwa ngokubona kwami I think ukwenza ama-blunder, wenza amaphutha amaningi even kuma-pressa akhe ade wenza la ama-briefing akhe. I think ngibona ungathi uzoba le-problem. Yeah, I think indlela esizobona ikhampeni le isenzeka izoba mostly kuma-TV ama-appearance ama-leaders la because ama-rally angiboni ukuthi azoyenzeka the way. But well abantu baka-Trump siyawabona ukuthi ungathi abaningi bakhona ungathi bathi abalandaba la i-COVID le ngoba siyawabona even ma besenza ama-demonstrations akuthi ama-state avule sibabona abanye bengagqokanga ama-maski beseduze-duze kungena-social distancing. So angeke ngibe surprised ku-Trump engabe isirali ubone behamba abantu bakhe.
Okokuthi ubona ungani umumo wona lo we-COVID uzasebenzela bani kakhulu ukuthi anqobe njengoba uyakhuluma lapho kubana umnumzana Biden ukhanya ngalalo ithuba lokuthi ame phambili kwesizwe asitshele ukuthi izithembiso zakhe kuyini kulo mongameli Trump ohlala yena elenkundla lapho akhuluma khona nsuku zonke.
Kusebenza both ways, opinion yami the way ngibona ngakhona. UTrump angaqhubeka elokhu esidula unyawo kuma-briefing akhe lawa kuzomphazamisa kakhulu ekhethweni ngoba I think abantu bazoluza i-trust le-hope kuye njengomongameli. So uTrump i-opportunity ulayo yokuthi a-address abantu nsuku zonke kuma-briefing akhe but inkinga yona leyo ukuthi uyamosha instead of ukuthi athathe i-advantage on that. I think uyazidimaza because uzama ukuzidefenda akashow i-leadership okwakhe nje ublame abanye ublame even o-Obama abaphuma kudala leli gciwane lingakabi khona. So angiboni ukuthi ngiinstilla i-confidence ebantwini ukuthi bamthembe come November.
Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Virginia.
Mabagiti, it's not an easy road. Would you Banton?
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Umthethwandaba we-High Court uthi ukuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga nyaka ka 2018 isiba imali yeZimbabwe ama RTGS akukho emthethweni. Kambe umongameli Mnangagwa uzayekethisa na imigoqo yokuvalwa kwelizwe kumbe uzengezelela amalanga kungakafiki ilanga langesonto okuphela khona limigoqo. silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com.